Ibandla lezaphu lihlala likhuluma njalo nje malanga wonke ngendaba ezigoqela eyama-properties awezaphu lawezipra athathwayo. Asikhulumi sikhangele ama-properties kuphela, sikhuluma sikhangele udaba lonke ngokugcwala kwalo udaba lwegugurawundi, ngoba siyakwazi ukuthi ama-properties ethathwa kwakuqalisa umbhuqazi i-operation yegugurawundi okwagcina kusiba ngumbhuqazi wabantu bezaphu labantu besindebeleni kwele Zimbabwe. So sihlala sithi akulungiswe indaba yegugurawundi, njalo ukulungisa indaba yegugurawundi kugoqela ukubuyisela ama-properties ezaphu ngokuphelela kwawo ngendlela athathwa ngawo ngomnyaka ka-1982. So siyajabula ke uma abahuquluzi bama-properties ezaphu sebethola ithuba, sebethola lesikhathi njalo bekubona kuqakathekile ukuthi bekhulume ngendaba yokuthi babuyisele impahla abayithathayo. Sike samuzwa ubaba uChinga Dube emalangeni ethi okwenza kwehlule ukubisela ama-properties ukuthi amazipra awabambananga akusikho qiniso lokho. I-division leyi i-sponsor iZANU-PF ngoba bengafuni ukubisela ama-properties ethu, so siyawafuna ngokugcwala kwawo kungabi lama-conditions, njalo awathathwanga ngoba singabambananga, athathwa ngoba sibulawa, athathwa vele ngoba ibandla lezaphu lingafuneki libulawa.
Manje njengoba imizamo ikhanya ilokhu isehlula esiyenziwe phambilini, kuyini eselukhangelele ukukwenza?
Ikhona imizamo ehlukahlukeneyo eseke yayenziwa, njalo ikhona imizamo eqhubekayo. Ikakhulu kuke kwaba lombono ukuthi mhlawumbe kungayiwa emthethwandaba, yaba khona imizamo ukuthi kulungiselele lolu hlelo. Kodwa ke siyananzelela ukuthi laphana kwakudlalwa ipolitiki, njalo sisuka sibe lama problems ekulungiseni indaba zethu ngoba indaba iyabe ipolitical njengayena le yaziyaphu lezanu-PF lombhuqazi wegugurawundi ipolitical in every form. Kodwa sisuke sesi-expectwa kumbe sesikhangelelwa ukuthi sisebenzise ezinye indlela ukuthi silungise le ndaba, indlela ezigoqela i-legal system, indlela ezigoqela abopalamenti lani lani. Kuba nzima ukuthi kulungiseke, kodwa ke izaphu libandla elithanda ukuthula, izaphu libandla elithanda ukulandela imithetho, njalo libandla elingazwani lokudlwangudlwangu langokudlephana. Kodwa sikhangelele ukuthi udaba lolu lulungiswe ngayiphi indlela nje, noma yiphi indlela esikufunayo ukuthi ama-properties ezaphu ebuyele endaweni yawo, njalo undaba lwegugurawundi okuyisisusa sendaba lulungiswe.